Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophezulu owe High Court namhla wethule isinqumo esithi ukuvalwa kwamagagasi obulembo beinternet akukho emthethweni. Ukubotshwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngesikhathi uhulumende eqinisa umkhankaso wakhe wokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo leziphatha amandla ze-MDC. Libikwa liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abasebenzisa okudakayo kanye nokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu owe High Court namhla wethule isinqumo esithi ukuvalwa kwamagagasi obulembu be-internet akukho emthethweni. Umahluli uJustice Owen Taku uthe umphathi ntambo wezenzakala ehofisini kamongameli umnumzana Owen Mutancube ngalalungelo lokuvala amagagasi la. Ngeviki edluleyo ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu ngesikhathi abantu bejengisela phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota okuphindwe phose kathathu lokonakala komnotho welizwe, uhulumende wacitsha amagagasi obulembu esithi wenqabela ukusabalala kwembiko engelaqiniso ejojozela ubudlwangudlwangu. Amagagasi la avulwa ngolwesithathu kodwa inkundla zokuxhumana ebulenjini ezifana labo Facebook labo Twitter bezingabambeki lula. Kodwa umahluli umnumzana Thako oyeHarare High Court uthe kasoze athonise udaba lokuthi ukuvalwa kwamagagasi lokhu phansi komthetho we-Interception of Communication Act kuyephula na isisekelo sombuso welizwe kumbe hatshi. Ngemva kwesinqumo lesi amagagasi la ahle avulwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izemthetho umnumzana Kucaca Phulo.
Uhlupho olube khona ukuthi vele uhulumende lo esikhathini esiningi ungakhangela even izinto okumele azivunyelwayo kabakwazi ukuthi bazenze njani belandele okusemthethweni. Kunganabala maloya ngani uministry abengela loya engela muntu oma-advisor. So indlela abakwenze ngayo uminister nguyo oyenze i-directive yakhona, kanti-ke ayisuye okumele ayenze i-directive leyo, kumele i-regulator yakhona yiyo kumele ikwenze. So ngaleyo ndlela-ke abalandelanga ama-procedure. Mbona ngani indaba yakho nife ekulandeleni ama-procedure singakakhangeli ukuthi babelandele i-constitution. So kube kuhle bahle bayivoxa vele indaba yakhona, yikho indaba yakhona ilahliwe. So bekungekho emthethweni. Nxa bengaphinda bezame ukulandela i-procedure engxenye singayikhangela, but still singabuyele ukuthini i-act yakhona ungayikhangela, i-Interception of Communications Act kayivumeli ukuthi kube ne-total shutdown. Ivumeli ukuthi banqamekele ama-message uwa-intercepta lokuthi bamonithe babe bekhangele ukuthi abantu bathini, kayikhulumi ngokuthi bavunyele ukuthi bacishe. So ngibona ingazani lanxa bengaze balandele i-procedure still babe bezephula umthetho.
Okokuthi abanye bayathandabuza ukubana kanti wona amankampani kamakhalekhukhwini afana labo net labo net 1 kungani bengayalanga baye emthethwandaba ukuthi bazivikele?
Well ngumbuzo okhona nalo lami sengingawubona kuma Facebook post lendawana eziningi. Kodwa phela bona nxa bedrew i-directive kumele balandele i-directive. Lanxa uza kuye court uyakhumbula indaba ye-Daily News e-Dirty Hands okuthiwa nxa ungaphiwa i-directive by the minister or the regulator kumele uyilandele, ngoba ungafika e-court ngapho ungalandelanga i-directive uyabuza dliwa futhi. I-doctrine eyangeniswa ema-court yethu engingavumelani layo, kodwa yikho sokukhona. Okwesibili, kuwe wena ozibona engani wephulelwe umthetho ukuthi uye e-court. So labana engxebe bengakayi e-court, engxebe bengasoze baye because abafoswa ngumthetho phela ukuthi baye e-court. So ama-consumer lawo alakho ukuthi bahambe e-court. In this case kuhambe thina ama-consumer, kuhambe ama-consumer.
Lo ngumnumzana Kucaca Phulu, ingcwethi ecubungula ezemthetho obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU, uMnumzana Japheth Moyo, ubotshiwe namhla ngesikhathi uhulumende eqinisa umkhankaso wakhe wokubopha amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye lamalunga edalele ephalamende awebandla le-MDC. UMnumzana Moyo ubesanda ukufika elizweni evela kwele China lapho ahle wabanjwa ngamapholisa ahamba laye enkambeni yeHarare Central. UMnumzana Moyo wetheswa icala lokutshotshozela ubudlwangudlwangu ngesikhathi kutshengiselwa ngeviki edluleyo. Kodwa yena ubengekho elizweni kumaviki amabili la adluleyo. Lokhu kwenzakala amalunga edalele ephalamende wayebandla le-MDC esebaleke ezindlini acatsha kulandela umkhankaso wamapholisa okubopha. Sikhuluma nje sokulamalunga aleli bandla ayisithupha asesitokisini lapho ancitshwe khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebheyo. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso Baba Gandhi ukuthi umumo awuzizanga. Asifazi kahle ukuthi sizacathela kubani ngoba kula uhulumende senqabile ukuthi amasotha ahambe edubula abantu ekubeza abantu kaso amasotha izigangi ezitshontshe imbhobho le-inform. Lokho kusipha ubunzima ukuthi kambe kungaba kuliqiniso yini. Yikho-ke sizabona abanye abantu abayizigangi, sibona abanye abantu abangasozigangi abacatha ngomunwe. Yikho-ke sizwa lami ngize ngizwa kuthiwa amalungu ephalamende labaphathi bomhlangano we-MDC abazinzanga, bayazingelwa njengomvundla. Yikho-ke sibuhlungu sesiswele ukuthi singathini. Njalo ukuba i-inthanethi ivaliwe kuzaba lula ukuthi abagongode abantu bagongode njengesikhathi ekugrawundi ama ilizwe lingakwazi. Ngibona ukuthi i-inthanethi noma i-WhatsApp ivalwe kwenzela bona izigangi lalabo abafuna ukubulala abantu babulale mashayana bengabhekelwa ku-international world. Yikho-ke hathi kunzima kakhulu Gande.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ukuze libone ukuthi amalunga enu awabotshwa?
Kunzima Gande. Njengoba sikhuluma le-international media kanje kwenza ukuthi ilizwe limuke. Akulanto esingayenza ngenxa yokuthi abalamandla ezikhali lempilo yibona ababusayo ibandla le-ZANU-PF. Ngaphandle kokuthi i-ZANU-PF ivume ukuthi buze umhlangano wabantu bonke bathi gwaqa babone ukuthi bangalungisa njani ngoba isikela yini sokuthi i-economy inotho ibolile njalo impumelo yama-election ayiphumanga njengalokho kwakuvotwe ngabantu. Yikho-ke kuningi okufana ukuthi kuhlalwe phansi abantu bakhohlwe izikhundla zabo.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zakobulawayo seziqale ukulahla impahla ezigoqela okudliwayo kanye lezendlini esebenzisa ugetsi abakuthethe ngeviki ephelileyo emavinkilini ngesikhathi abantu betshengisela ukusola uhulumende ngokungayi emsebenzini. Lokhu kungemva kokuba ebezomvikela sebeqale uhlelo lokukhwathaza indlu ngendlu bedinga kanye njalo betshaya labo abatholakala kumbe becatshangelwa ukuthi bengabe bethethe impahla ngokungekho emthethweni ezitolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu dama ngugcweleyo.
Ezinye zalezi mpahla ezinjengamafriji lokudla bekubonakala kujikelwe egangeni. Abantu bonke sebehlalela evalweni abathethe impahla ngokungekho emthethweni labangathathanga ngoba emzini wakho kungatholakala kulezinto eziningi ongabe uzithengelwe ngabantwana eGoli sokuyabonakala angani uzithethe emavinkilini yesikhathi sokutshengisela ubusubotshwa loba uchaywa. Esinye isakhamuzi senkulumane esingathandanga ukuveza igama uthi ubone kungcono ukuyachiya impahla lezi azithathayo egangeni ngoba esesabela impilo yakhe.
Bese sibonile shwi ipkhisimusi ibuya kwesibili kambe sizithathele impahla singakhiphanga yona cent. Mina njengami ngangithethe igrocery engani ithe xaxa kumbe ngahamba ngaphinda kabili kathathu emagrocery khona lapha enkulumane. Kodwa khathesa esadleke igrocery le isichisa yachisa sibili ngoba abanye lapha kwasokusile ngabanye abachayiweyo abanye ngabavalelweyo. Mina sembone kungcono ukuthi ngihambe ngelahlele egangeni sibili ukuthi nxa lapha amapolisa lamasotsha bebuya kimi bathole ungelalutho ngoba ngingumama olabantwana bakithi ukuthi ngikhanye sengisiyafela ejele nxa igrocery ngitsho sibili sengilahlile.
Osakhulayo umnumzana Ndaba Mguni ohlala enkulumane kosekusile uthi sekunzima phandle ngoba abezebutho behamba ngendlu ngendlu bedinga abathatha impahla ezitolo.
Azikuyilatha lapha phandle la. Ngahamba nje ungabona isoda emgwaqweni utshintshe la indlela uhambe ngenye indlela. Hayi mina ngamajeda sasitete utshwala le hayi legrocery nje kamazalo. Hayi kodwa ngikhulingi hayi ngifihla nje ngentathu okungenzeka phile egangeni hawa ngoba amasosha seseduze lapha. Hayi ngithi nisiyakugangela leta angathola zero. Amapolisa hayi sekudobhile vele hayi. Akukwazi kodwa ukuthi bebona bakutheni mngela. Amapolisa bakufisele ezitolo kumbe bayandlela sikwazi.
Unkosikazi Sizwile Ndlovu ohlala esizinda uthi ubone omakhelwane bakhe bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Abanye bebengabazama ukugebha ezingadini bafihle.
Mina ngibona lokhu okwenziwa ngamasotsha kulungile kakhulu. Ngabalandeli bonke abatshontshile impahla lezi. Abanye abangakithi basebethwele nzima bebisela ngokusuka impahla abazithathayo. Kwezinye indawo bebegebhele engadini zabo befihla. Kodwa kuthiwa izinja zamapolisa bezinuka zize zinuke konke lokhu okugejiweyo. Kambe shuwa sekulilizwe bani leli. Siphile kanjani shuwa. Sicela sibili lokho kwenziwa amasotsha belandele sibili ngoba yibugebengu akusela kuthula elizweni akusela nhlonipho elizweni siyacela.
Unkosikazi Thoko Mabhena esinye isakhamuzi senkulumane ukhala ngokuthi ulempahla eziningi kakhulu endlini yakhe ngoba ubetshaya iclub ngomnyaka ophelileyo. Uthi gala maphepha ayibufakazi bokuthi impahla ngezakhe sesesaba ukuthi angathathelwa impahla lezi.
Mina ngele stress ngelapha ngoba ngele grocery nengakhulu kimi endlini. Nxa amasotsha ehamba ngendlu ngendlu ekhangela mina ezami izinto azila ma receipt angaba yibufakazi bami. So thine sasidlala ama club senza njani ngoba phela balakho kusithathela besithi sijontshithi. Ngisevalweni ngilapha sengikhulekela ukuthi ngichayisane labangazwisisa mhlana bezokhangela kimi endlini.
Iningi labantu selibisele impahla abazithathayo ezitolo ngeviki ephelileyo ngoba besesaba amapolisa lamasotsha asehamba ngendlu ngendlu bedinga laba bantu. Abanye ngabavumelana labezomthetho ukuthi bajeziswe abatholakala belempahla lezi. Abanye ngabakhala ngempahla zabo abalazo ezindlini ezingela maphepha akhomba ukuthi ngezabo. Abezomvikela lokhe beqhubeka bephakathi kwabantu bezama ukwenqabela okunye njalo ukutshengisela okungagcina kusiba lodlakela. Abebutho bona babikwa lokhe bekhahlameza ababonakala bethatha imfanekiso kungaba yizithombe loba amavidiyo kumbe ongabe ecatshangelwa ukuthi usebenzelana labamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo webandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla lakhe licabangela ukuthi abantu bakhahlanyezwa ngamasosha langamapolisa ukwenzela ukuthi ibandla leli livume ngenkani ukungena kuhulumende womanyano njengalokhu okwenziwa yizapho ngomnyaka ka-1987.
Lokhu kakusoze kwakwenzakala. Ngakuthi nginikunika umzekeliso lokhu esatshayiwayo ngesikhathi segugrawundi njengabantu bemandebeleni Midlands Manicaland emashingo thina lapha emandebeleni njengakobulawayo lokhu izani yasitshayayo asikaze siyivotele okutshengisa ukuthi silokhu sisebuhlungwini ngokubulawa kwezwa abazali bethu namhlanje sizintandane ezingazakalayo ukuthi zazalelwa ngaphi asinamaphepha atshengisa ukuthi khona ngisizalane sasebelilizwe so bangachaya baze bafike lapha bafika khona kodwa sikuchoyo yikuthi kasibuyele emuva ngoba sesidiniwe ukudubeka lokuhlukuluza lokubulawa yizano abangahloniphi ilungelo lethu njengabantwana besezimbabwe
kodwa injongo yabo iyakhanya sibilidungazani kunjengakhonokuyana okwenziwa kubandlele zathu akunjalo
hayi kucacile sibili kakubuzwa sibili ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-1987 kwakuthiwa sekunomanyano phakathi kwezaphu lezanu p f sathi hayi mayuni kusho ukuthi sokunganyeno ngoba ubaba unkomo wayesebonile ukuthi hayi bo igasi elichithekele labantwana leli kungcono kavume enze ukuthi abantwana bangabulawa kodwa abadala bathi ukuhlakaniphisayo ngisakubona izolo so singeke saphinda indaba enjalo ngoba sesibazi ukuthi bona bavele into yabo njalo sebephinda into yabo yezaphu thina sithi hayi bo kulesi sikhathi la kwenza kuzaphu singathingeke salivumethu likwenze njalo kumele ube kwazi Gibbs saba le-Gugrawund operation Rambatina operation wavotela ngaphi operation Manukonde esidiniwe ukutshaywa lokhu esathiwa ngo-1980 yinduki emsisileni so singaze siyekele ukulwa singaze silwe siyafa kuphela kungcono sife sizamile
Long Nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7. Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla le ZANU PF uthi akulasinqumo esike sathathwa lidalelele esokuthi kumele kugongodwe abantu ukwenzela ukuthi kube lomanyano phakathi kwebandla le MDC le ZANU PF.
Nxa ngikhangele iZANU PF asilo bandla elinemhloso naleyo okuthi kutshaya abantu ekugqula abantu ngezweni ngilulunga mina ledalele Central Committee lapho okuhlalwa khona kuhlafuna izindaba ezinkulu ezinjalo akukaze kube lelanga lapho kuwahlafuna udaba nalowo ukuthi akuhambe kuyogqula abantu kutshaya abantu hhayi akukaze kwenzakale khonokho ngakho-ke nxa into ezenzakala abantu bengadidimeli ukubana bagcone ibandla lezane bengiyile esebenze lokhu lenza lokwana hatshi akusikho ngikhona apho futhi bangiphangise futhi ufana ngithi ngingalandeleli abantu ngiyakwazi kakhona abanye konapha kuzanu p f abangaba le mimoya lengqondo ezindalo zokugqula abantu besenzane kodwa akube sekugcekeni ukubana bakwenza bezimele bebodwa bona laba abantu ye bengathiwa ngamalunga ezanu p f kodwa kabathunywanga izanu p f ngoba izanu p f kayilayo into enjalo ezinqumeni sayo ukubana abantu ngabatshayi abantu babezenzela umathanda noma engwebandla lethu umuntu onjalo-ke uyakhulisela ukubana umthetho-ke kumele ubambe umsebenzi wawo yena lowo muntu lowo athwale sakhe isiphambano abe kwazi kona isiphambano sakhe asoze asithwalelwe yizanu p f ngoba sesikhathele ngokubana sigconwa sigconela izinto esingazaziyo izanu p f libandla elesaba unkulunkulu kakhulu njalo elingafuni ukuhlukumezwa kwabantu ye bengabe khona abanye phakathi bethu abahlukumeza abantu kodwa kungathiwo-ke ukuthi izanu abaqanze bona labo bazimele bodwa bageze basele izona zabo bebodwa hatshi ubana bedonisele lephatiyethu khonapho
asoze siboneke sokusiba le nkulumo zomanyano abantu sebequliwe kangaka yinijuma
inkulumo yinto enhle mfowethu mina vele ngokwami ngihlala ngifisa ukubana ngabe abantu bayatshelana yona le nto ubana bakithi noma sokutheni noma sesiqale kanjani kodwa okwanakale ngomlomo akulungiswe ngawo umlomo njalo asihlaleni sikhuluma izikhathi zonke singadinwa ubana sikhulumisane sibonisane sikhulumisana sibonisana size sifike esikhathini sokuvumelana kungela muntu oquliweyo kungela muntu obulaweyo. So nxa kungabantu bethola ukuthi abantu bekhulumisane, mina kungangithabisa kakhulu khona ngoba ukukhulumisana vele yikho okuzaba lempeta enhle, hathi lonke esikubonayo ukubana abantu begcine sebegqulana, abanye sebegcina belahlekelwa zimpilo zabo. Yinto embi ukulahlekelwa yimpilo yomuntu, wenza ngumuntu eZanu-PF, wenza ngumuntu eMDC, akujabulisi, asonto enhle, yinto embi kakhulu mfowethu ongamelanga siyivumele. So nxa kule ndlela lumbe amathuba okuthi kukhulunyiswane, bakithi by all means asikhuluma asikhulumisaneni. La abakhokheli bethu kabafunde ukutshela abantu ngoba bona phezulu ngane babe bekhulumisana kungela kula kungelani, behlangana benata oholo bebonke, kodwa phansi ngapha abantwana bethu babhizi bagqulana bayabulalana ngapha. Ake nisitshele labantwana bethu phansi kade, hayi bakithi noma sokutheni khulumisana nani, ngoba ungakabi ngoMDC, ungakabi ngoZanu-PF, okokuqala ungumZimbabweni, ungumuntu. Agcine ubuntu bethu bona lobana singabulahli.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZanu-PF, ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Elemelika namuhla linanza ikhefu lowayelwela amalungelo abansundu umnumzana Martin Luther King Jr. owabulawa ngomnyaka ka-1968 khonapha eMelika, ngabacatshangelwa ukuthi babephikisana lomkhankaso wakhe. Omuyi wayekhankasela ukuthi abantu abansundu babe lamalungelo afana labanye babo abamhlophe, agoqela ilungelo lokuvota kanye lokuthi kukhutshwe imithetho yobandlululo eyayincindezela abamnyama. Asizweni amazwi akhe aludumo lapho ayesithi ulephupho lokuthi abantu abansundu bazahlala elizweni lapho abangasoze bebandlululwe ngenxa yombala wabo, kodwa kunanzwe izenzo zabo.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Iningi lezizalwane zeMelika elizweni lonke bezile mcimbi echiyeneyo namuhla eyokunanza impilo kaMartin Luther King Jr. Laba bagoqela abantwana besikolo abakade belemidlalo yokulingisa, amabandla ezombusazwe kanye leziphathamandla zikahulumende. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eDrum Major Institute ekhokhelwa indodana kamuyi umnumzana Martin Luther King III ithi ifuna umongameli Donald Trump agcwalise isithembiso sakhe sokuthi kube lesithupha esilomfanekiso esiza kwenzelwa umuntu wonke esifana nayo njengokuthembisa kwakhe. Umuyi uMartin Luther King Jr. uhlonitshwa emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe njengomuntu owayelwela amalungelo oluntu ngokuthula, njalo ikhefu leli linanzwa iminyaka yonke. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni ngesikhathi abezomvikela bebikwa behlukuluza abantu besithi bazama ukuvimba okunye njalo kutshengisela kokusola uhulumende. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyano wamazwe owe-European Union isiyethe sezijeziso zenotho kuziphathamandla ezithoba munye zakwele Russia lezakwele Syria ngemva kokufunyanwa zilamacala okwethula umlayo wokusetshenziswa kwezikhali eziletshefu empini yakwele Syria. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta ithi ilokhu isakhulumisana lohulumende ngaphansi komanyano we-APEX ngokuthi amalunga ayo engezelelwe iholo, njalo ayikakhalali umsebenzi njengalokho sokuphume kweminye imbiko. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Richard Kundane uthi okungabe kubangele abanye ababalisi ukuthi bengenelisi ukuthi baye ezikolo yikuthi abalamali yokuyafinyelela khona, hathi ukuthi sebekhalele umsebenzi.
Yasikakhalani umsebenzi kodwa ke kayisiso strike ancho sike sakhuluma lana sicacisa thina sithi ababalisi they've been affected ngento ethiwa incapacitation. So into leyo iloko ikhona abaningi ababalisi belokho besethuleke ukuya emsebenzini ngendaba ye-incapacitation, hayi khona ukuthi yi-strike, hayi lezo izinto two ezijiyeneyo.
Lalinikile inamalanga lawana lichumi lane ukuthi engedlula lizakhalala umsebenzi, njalo selingaphi ngalokho?
Umbiko lowana unikwe yi-Apex Council, i-umbrella organization yethu emelela izisebenzi zonke ezikahulumende. So nxa sokukhulunywa okwesitrike kukhulunywa siqondane le-Apex Council labanye bonke, ayikhona thina kuphela njengezinti. So leso sikhathi kasikafiki-ke.
Ke lezwa impiko yokuthi abantwana babuya yini ezikolo?
Antsho liyakwazi ukuthi sivala kuliviki edlulileyo kube kulezinto eziningi ezenzakalani elizweni. So abantwana abaningi bezengabuyi ezikolo, ababalisi lawo bengabuyi ezikolo. So kulokho kukhona ukuthi abaningi abanye ababalisi abanye bahambile abanye kabahambanga. Abanye abantwana abaningi labo bahambile esikolo abanye kabahambanga. Buhambelana lokuthi indawo lesigaba yindawo enjani, isigaba esinjani. Kulento okumele ukuthi ilungiswe lapha. Yikho sikhuluma thina ngento ethiwa yi-incapacitation ukuthi abaningi ababalisi kabakwanisi ukuthi bagade amabhasi. Anto libe lizwile ukuthi eHarare ngokwayo umuntu befuna i-$10, $12 ukuthi asuke eChitungwize across aye afundele ukuyasebenza aphinde abuyele. So ngama-examples esiwanikayo ukuthi umuntu asuke koBulawayo esiya eBinga sebebhadala between $50 and $60. So into eqakathekileyo kube kuyikuthi uhulumende aqala abhadale imali enelayo ukuthi ababalisi bakwanise ukuthi baye esikolo. So yinto kade siyichasisa kuliviki edluleyo yonke esithi thina incapacitation. Ngasikafiki-ke endaweni yokuthi kube ne-strike. Nxa iza kuba khona sizalazisa nxa sesifikile khonapho, ngoba nxa sesisebenza khonapho khonokho siyabe sesikusebenza sibaningi labanye bonke abaku-Apex Council.
Lo mnumzana Richard Kundane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eseHarare. Kusenjalo kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapetsa uthi iqembu lakhe kalizange liyangise kwele-Tunisia lapho elinqotshwe khona ngele-Esperance ensukwini ezisanda ukwedlula. Intathe zindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-FC Platinum lichewe ngethukanya liqembu le-Esperance lase-Tunisia emdlalweni walo wesibili wesibaya sika-Group B kumncintiswano walo nyaka we-Total CAF Champions League, okuyimpumelelo ichiye lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilo mklomelo owodwa. Ngokwakuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano lo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, njalo umqeqeshi walo uNorman Mapetsa uthi bona bakhangelele ukuba bafunde bathole ulwazi olokuba bedlale njani kumncintiswano ezayo.
We're playing a very good side, very experienced side.
Besidlala leqembu liqine kakhulu elisikhathi eside lidlala kulo mcimbiswano. Ngokuthi unqojwa ngethukanya akuyona impumela eyanyisayo, ngoba kudala amanye amaqembu akithi ebhaqabulwa kabuhlungu liqembu le-Esperance. Okuqakathekileyo yikuba lathi sifunda okuningi ngokuphatheka kulimdlalo olulwazi esingamsebenzisa kusasa.
Iqembu le-Orlando Pirates ilo lihlezi phezu kwengalani yesibaya sika-Group B le mikhlomelo emine, okulinani eliphethwe liqembu le-Esperance lona lihlezi endaweni yesibili. Kusithi ele-Pirates lihlezi phezulu ngoba lona lingakahlohlwa emidlalweni yemibili eseliyidlalile, ikanti ele-Esperance lihlohlwe kanye. Iqembu le-Orlando Pirates litshayele Horoya Athletic Club nge-3-5 ntambama. Emdlalweni walo olandelayo iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Horoya, kuthi ele-Orlando Pirates lona lizemukela ele-Esperance mhlazimbili kunyanga kaNhlolanja. Isigaba sangezansi sezwekazi lase-Afrika simelwe ngamaqembu abalisa ele-FC Platinum, ele-Orlando Pirates kanye leqembu le-Mamelodi Sundowns lona elikusibaya sika-Group A, njalo ilihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu. Amanye amaqembu awusibaya sika-Group A ngabalisa ele-Wydad Athletic Club elase-Morocco, ele-ASEC Mimosas elase-Ivory Coast kanye le-Lobi Stars elase-Nigeria. Njalo wonke lawa maqembu ale miklomelo emithathu iqembu ngalinye. ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanjini.
Siyabonga holivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.